sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolusine mhla ziku-23 Mbimbitho 2023 ngu-Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le-Reserve Bank seliqale ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni yisikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umfundisi Hubert Angel, kulandela umfanekiso wedokumentary ozasakazwa lamuhla ngenhlanganiso yezindaba e-Al Jazeera.
Iproblemu ye-MDC akusibandla ngokwalo. Iproblemu ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho we-constitution yethu.
Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe izinkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi kukhetho.
Kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani.
I-Commission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC, ithi kufanele abantu balondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibhanga elikhulu elelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selivule uphenyo phezu kwenotho yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa e-Europe lasemazweni asemhlubulweni we-America, umnumzana Hubert Angel, kulandela ukuphuma kwakhe kudokumentari yomsakazo we-Al Jazeera ekhuluma ngokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Ugatsha lwe-Insurance and Pensions Commission lulobele amankampani ama-insurance lawama-brokers incwadi ewalaya ukuthi kumele aluphe yonke imininingwane yenotho ka-Angel leyomunye ophatheke kwezokuthenga lokuthengisa igolide, umnumzana Yuan Macmillan, ngoba leyo mininingwane idingwa ngokuphuthuma lugatsha lwe-RBZ olubona ngokulwisana lenkohlakalo kwezemali olwe-Financial Intelligence Unit. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsakazo we-Al Jazeera ukhangelelwe ukusakaza lamuhla ntambama i-documentary yayo ethiwa Ichaya Sobala, inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuchaphazweni kwenotho yelizwe efana legolide. Umfanekiso lo wawumele usakazwe kumaviki amathathu edluleyo kodwa wamiswa kancane ngezizathu ezingazakaliyo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo, ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezazithinteka emfanekisweni lo zizaxotshwa emsebenzini na.
Kunzima ukuthi sikhangele lokuthi bazakuwa ndalo lokuthi bazaxotshwa umsebenzi. Ungakhohlwa ukuthi Hubert Angels lo ophethe ilizwe wamenza uambasada wakhe. Akusiyonto entsha, bathe bethatha besanda kuwisa umgabe kwakhitshwa elist yabantu okwathiwa ba-externalize imali, bazabotshwa abanikwa isikhathi thize ukuthi beyiphendukise. Akuzange kwabonakala ukuthi kwenzakaleni. Silabantu abafanana lo mama uRushwaya uHenrietta owabanjwa e-airport ehamba legolide, wabotshwa okwesikhathi thize, kathesi sokwalahlela eceleni. Silabantu abanjengaPiska Mfumira omeya wajajena. So eZimbabwe akusiyonto entsha ukuthi kuthiwe umuntu obanjwe esephula umthetho. Okuqakathekileyo ukuthi iloyalithi yakhe ebandleni Infilimi Al Jazeera kuphele ngasinceda ngakho information nje kuphele ukuthi abanye sihawukele ukuthi nampa abantu badla umnotho welizwe abantu bedubeka bona bezinotisa njengama individuals kodwa kukho okunye singathi sikukhangelele ngoba eZimbabwe ubotshwa ma uphikisana laba bephethilizwe kuphela ukuthi utshontshile ngoba bona la bantu ababe oyubed angels akuqala ukuthi kuthiwe nango ngento ezenkohlakalo owaphumela izweni lapha kuthiwa ulento zenkohlakalo kodwa lo sephethilizwe waqeda wamnikeza isikhundla wathi ungomunye wabameleyo ngaphandle kwamazwe. So kimi angikhole ukuthi ubebekwenza bengakwazi. Kuphela nje Al Jazeera yeyabisikambe yakhipha imfihlo kodwa ukuthi sithi khona kukhona okungenziwa kubo. Kangikhole ukuthi siyabe siqinisile iZimbabwe siphila kuyo siyazi ukuthi inkohlakalo asiyonto emangalisayo. Okwethusayo kuphela ukuthi ngabe ngumuntu ophikisana lombusazwe lowo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye iBhethu likaZulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Lingaba liphiwe izigidi ezifika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe ibandla leMDC Alliance kodwa enye inkokheli yaleli bandla ithi akuthembisi kukhetho. Phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act, ibandla leZANU-PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa, i-R1 billion, kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phansi kwengxenye $449 million. Lokhu kwenzakala kulokudonselana amandla okukhulu kuleli bandla. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora waxotsha enye inkokheli kodwa umthethwandaba wayibuyisela ebandleni usithi abaxotshwanga ngendlela esemthethweni. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Witness Dube yehlule kodwa senelise ukuxoxa lomunye walabo ababuyiselwa ebandleni umthethwandaba umnumzana Dan Moyo.
Thina asiboni amalungiselelo enziwa eMDC ukuthi incintise kukhetho lolu oluzayo. Siyazi ukuthi ama-by-election adlulileyo iMDC ayizange incintise and ama-reasons akhona awatholakasisi kahle ukuthi kahle kahle inkinga yini. Ungathola ukuthi abantu abekho abafuna ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC ngoba bebona ukubana i-MDC the way engakhona i-leadership ekhona engazange ikhethwe ngokuthanda kwabantu abayiboni bengama ngaphansi kwayo. Njalo futhi ma sikhangele khona manje imeseji esiphuma ku-leadership ye-MDC, i-so-called leadership eyazifakayo eka-Douglas Monzora. Right now sibezwa bekhuluma ngodaba le-delimitation i-court application yababayifakileyo ukuthi ukhetho kufanele lumiswe. Sizilwe isikhulumi sika-Dagi sithi noma lungamiswa for 10 years. So ngenkulumo ezinjalo kuyatshengisa ukuthi umhlangano awukazi awukalungiseleli ukuthi ungancintisa kukhetho oluzayo. I think nje into engekho enqondweni zabo nalezi mali ezibuyayo esizokuthiwa zizokhitshwa yi-government. Siyazi ukuthi uDagi ukhangelela izimali lezi ukuthi azifakele esikhwameni ngoba vele uyazi from the time yama-by-election ethola ama-0 uyazi ukuthi i-support akanayo. Njalo futhi uyazi ukuthi even abantu abangama bancintise abekho, so yena uzozithathela imali nje asulumlomo.
Manje nxa likhangele njengoba like layafika emthethwandaba, libona ungani ibandla elakusasa elebandla limi njani?
Thina esimangakho kakhulu yikuthi i-MDC institution iMDC ngumhlangano wabantu owakhiwa ngabantu abasebenzi ama student unions bekhangelela ukuthi yiyo engaba yihope yabantu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Iproblem yeMDC akusibandla ngokwalo, iproblem yeMDC yileadership. Since ukufa kwaTsvangirai ileadership yeMDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho weconstitution yethu, kwaze kwayiwa kubo Supreme Court ukuthi uChamisa akhitshwe esikhundleni sokuba ngupresident ngoba wayengene engangenanga ngendlela yeconstitution. Siyabona uDouglas Monzora laye zama ukwenza okufana lokwenziwa nguChamisa ukuthi angene esikhundleni sobumongameli ngendlela engekho ku-constitution. So njengoba usitsho inkantolo ithe i-lawsuit yethu iqinisekile ukuthi uDouglas akalawo amandla okuthi asixotshe emhlanganweni, njalo futhi siqhubekela phambili sisiya enkantolo ukuthi basifezele kahle nge-constitution yethu udaba lwethu lokuthi uDouglas akangenanga ukuba ngupresident ngendlela eyiyo, ukwenzela ukuthi siqale phansi ukwakha ibandla kuma-branch, kuma-ward, lakuma-district. So right now thina sibhizi sikhulumisana lezizalwane zeZimbabwe, ama-members e-MDC. Siyazi ukuthi after okhetho bazobe sebedinga ikhaya labo, futhi kumele bathole ikhaya labo selilungile. Sesililungisile thina sesenze i-Congress ekahle esukela kuma-members kuma-grassroots from ama-branch, ama-ward, lama-districts kusiya phambili.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika esigabeni se-Virginia. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sizaqhubeka sizama ukuthinta umnumzana Witness Dube, isikhulumeli saleli bandla. Lokhu sikudaba lwezokhetho, i-commission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission ithi kufanele abantu belondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. I-commission le iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlanganiso ezizimeleyo, abezombusazwe kanye labezokholo ngenjongo yokucubungula amacebo angasetshenziswa ukwenqabela udlakela lokulondoloza ukuthula. Izolo umgcinisihlalo we-NPRC eHarare, umnumzana Obed Gudu, uthe injongo yabo ngeyokwenqabela ukuxabana ukwenza ukuthi kungagxili emphakathini phambilini kokhetho. Isiphathamandla se-Commission ye-ZEC umnumzana Givemore Masongerera yena uchasise ngobudlelwano be-commission yakhe le-NPRC ekukhankaseleni ukuthula, njalo ukhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi babambane bengabangeli udlakela. Amapholisa lawo agcizelele emhlanganweni obuseGwanda izolo ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Imizamo ye-NPRC iqakathekile kakhulu, kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu yikuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani. Ngo-2018 bakwenza last year kube lama-by-elections, abantu yonke imizamo leyenziwa abantu batshayiwe, sibonile abantu belimele, sibonile ematopo abantu belimele, kujawe labantu abangabameli bedala le-parliament, kodwa akukho umuntu esezwa kuthiwa sebotshiwe ngalokho. So ngibona ngazathi udaba lodlakela political eZimbabwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iliswe. Ngijabuliswe yikuthi lamakhosi omdabuko awemathebeleleni South emkhonyeni siyizwile induna imathema ikhuluma against violence. Samuzwa induna uBidi ekhuluma phambi kwakhe uMnangagwa ngokuqakatheka kokuthula, ukuthi wonke umuntu engakuthatha kube ngumsebenzi wakhe ukuthi kube lokuthula elizweni. Ipolitics yethu zibe ngezelizwe kungabi lo muntu ozanjani ozenza violence ngibona zathi kungasinceda
sesikhuluma ngezinduna ungathi icommission le iyakwenza konke eyabunjelwa ukufeza sesikhangela khona ukuthi ikhulume la ngodaba lwe-ground singasabali okokhetho kuphela
okuluhlupho ngecommission le esasikukhangelele ukuthi icommission ezabizimele independent from executive kodwa ungayikhangela okokuqala ukhangela ama characters akhona izolo bebekobulawayo ukhomishina ugwere usewatshengisa ukuthi usewathe ebantwini kafuna ukukhuluma nge-ground so kuyabonisa ukuthi laloba abantu bekhangelele ukuthi kukhona okungenziwa kodwa ama-commissioners angikona behluleka nje yona i-diplomacy ukuthi hhayi siyakuzwa elikutshoyo kodwa namhlanje sihamba ngalokho i-commission leyi ngendlela abantu ababekhangelelwe ngayo yayibunjelwe ukuthi ilungise udaba lwe-ground but i-commission leyi kathesi eqinisweni kayisenzi abantu ababethe bakulwela ukuthi beyiyo yona isigcwele nje abantu abazidingela umsebenzi ngoba ungabona okwenziwa abantu abanjengabo obedigudu yena lo mama ugwere indlela adedila ngayo izolo labantu kuyakutshengisa ukuthi hhayi ayisibo bantu abangalungisa udaba lwe-ground konke lokhu kungenxa yokuthi bathethe okuthiwo i-executive i-executive yathi kayifuni ukuthi bebambe udaba lwe-ground so mbona ngazathi lintuthwana ithemba esingalifaka kubo
lo ke ngumbuso umnumzana mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye ibheju likaZulu obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba esedolobheni le-Victoria Falls lamhlanje lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabemba amatshe aligugu awamadiamond awe-African Diamond Producers Association. Iphephandaba le-Newsday linodaba lokuthi kulomunye umama otshele umthethwandaba ukuthi umkakhe umfihlela incwadi yeholo i-payslip okweminyaka elithumi behlala bonke. Lumama obesemthethwandaba efuna ukuphiwa imali yokondla abantwana bakhe ababili e-maintenance engamadola alikhulu ngenyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani, salibonani makhiwa mahle, salibonani bantu bakaNkulunkulu. Linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi akulantembi, uKhumalo okhulumayo, uKhumalo okhulumayo. Banjani abanye bonke? Hayi thina siyaphila kakhulu kakhulu, la nqa liphila kuhle, nomsebenzi na uhamba kuhle yayo, kodwa niyawubona uhamba kuhle ngoba hheyi, hayi izindaba lezisipha elizipha zona, hayi ziyahlabusa zimnandi ene futhi hayi, likhuluma into eliqinise ebonakala ukuthi hayi iqiniso liyalikhipha liyiqiniso noma bengalizama ukuthi balisihla leqiniso hhayi alisihleli ngoba ungazake ithathe ilahle ligoqele ngelembu ukuthi ze lizafihlekayo liyaphuma kuphela ngoba iyatshi liyatshisa. Hhayi siyabonga lekho likwenzayo. Hhayi benombono unyana lapho ukuthi hhayi amadoda ayakhuluma, amadoda ayakhuluma. Hhayi ukukhuluma ngomlomo asikukwenza, hhayi lokhu akwethusi. Ya hhayi i-CCC hhayi ngithandela into yokuthi ichayithule. Ya umfana omncane uchaye thule engakhulumi kakhulu, umfana omncane uchaye thule. Ya siyamsekela, siyamsekela kakhulu, sesavota siyamsekela. Hayi siyamsekela and futhi ukwenza kathe sabantu bayasukuma ngobuningi, basukuma bayakwazi ukuthi into abayenzayo bayayazi into abayenzayo. Ya noma bengathi bazama ukuthini, hayi ya kuyefana lakho konke okwenzakala eNigeria kunoku ukuthi kathe bazama ukufihla ukuthi iqiniso liliqiniso. Hayi iqiniso liliqiniso liyaphuma kubani lobani ukuthi hayi iqiniso yileli. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu Duke, ngiyabonga kakhulu Nkomo, ngibonga kakhulu madoda. Hayi hambisana umsebenzi ngomsebenzi ukhumale lo okhulumayo. Danki, ngiyabonga kakhulu makhiwami.
Ngibingelele enkundleni nginjani lonke basakazi Hayi wasakazi mina ngilokudana ngondoda lo abathi uChristmas Twangwa sonke isikhathi uma eaddressa imedia utshela ama media ngokuthi yena wala njani impi ngalesi sikhathi thina sifuna intuthuko hayi ukuthi lokukhuluma ngento ezadlulayo ukuthi wena wawusesigangeni wawusilwa njani lamabhunu wawudubula njani amabhunu ibhazuka wawuyisebenzisa kanjani akusasebenzi lokho manje sifuna ukuthi uma ukhuluma le media utshele imedia ngevision yelizwe hayi kulokukhuluma ngokuthi wena walwa akusebenzeli isizwe lokho okusebenzela isizwe intuthuko yesidingayo elizweni njalo okunye futhi ngiyamangala ukuthi lapho oziqhenya khona ukuthi wawudubula amabhunu wawadubula kuphi kwendawo kanti wawusebenzela kuyiphi indawo ngoba angaze ngizwe mina la ngelinye ilanga endaweni zasemashonaland lapho elake ladubulana khona lamabhunu angaze ngizwe indawo lapho kwakulwelwa khona zindawo zasemathebheleleni kuyadanisa ke ukuthi kati wena wawusilwa ukuphi yini abantu elabuya selihijacker ilizwe selizenza ingathi lalwela ilizwe leli awuzange ulilwele ilizwe ngithola kancane wena wena wabuya ilizwe lihijacker kuphela sifuna intuthuko hayi le nto sitshela yona kumedia hayi sesikhathele ngawe shem
Studio 7 labalaleli bethu sinamangaliso ngabantu bakithi abesingebeleni abathi umfana kangeni umfana kangeni kanti umfana yena lo silikhohliwe ukuthi Morgan Tsvangirai wathi sifa kwakumele kungene uMakhube kuthi uMakhube bambize i-dissident ibalisa silicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dissident lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa uMakhube ngoba amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-dissident futhi amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe xa lingakwazi bantu bakithi bantu bamathebheleleni mandebele ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-grand plan 1979 grand plan Triple C ilento la ukuthi ay triple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like mthwakazi angazini ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami singabokwenza so siyahlala sigcili siphume kugcilini bezanu sizingene kugcilini be-CCC amashona kawalithandi mandebele
sanibonani sanibonani ku-studio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli be-studio 7 onibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo nilani egoli bakwenu ngithi ngikhulume ngayo ipolitiki yezweni lakithi izindaba esizitholayo ngeNigeria kune-political party entsha esithwalise nzima i-ruling party iwina amavoti all over nje lokho kwenzakele eZambia lakho i-coalition nje yaba for some few months yawina eMalawi lakho kwaba ne-coalition for some few months yawina so lokho kusuka kube into enzima ebantwini abafana nabochamisa uchamisa angeke enze enye into engasurprise izana he is always an open book kuzana iyamazi ukuthi vele ucabangani njalo akona angeke ayifake ku suspense ukuthi ibigesi ukuthi nebunjani iyamazi njalo i strategy sakhe aza ngaso sokuthi izana idla imali izana sibulela ilizwe abantu bayakwazi lokho akazami kuya ne strategy esitsha ngoba ngakele kwenza kanjalo uzakhala nje ngo 2018 o ayekele lo mqondisi moya babuye le strategy esitsha angabe lokho waste isikhathi sabantu
Studio 7 sikhuluma ngani kathi kathi kungani asiphendule sizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo bantu bakithi siqondisa kumnanga kwamanje sifune sitshele engazikhulumela ukuthi sibuye emakhaya thina sihlupheka kanje igama lami ngubishop ngise-South Africa sidala ngisebenzisa South Africa ngathi ngasuka ngesikhathi seguguraun isimbulalela abafowethu so ngicele engasikhumbuzi kasikhulungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu so kavulele ezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya siyakufisa ekhaya kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya ngangcono namaphemithi mangayephelile sisoko lesikhona la siloke sivikana la kuvelela kudala ngesikhathi samabhunu sasiloke sivikana la singalazincwadi so sicela umnankakho engakhuluma into engayisiyo loke siyayicela kumnankakho sathi kalungisa imigwaqo still lamanje from 1980 kusele umgwaqo kasimenzi so kwagebheke kwagebheka kuyini okulungisayo beloke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kumalukuze kuma-African countries so sicela umnanga kwesikoni phesi ikunikeza amandla ukuthi sisebenze kona lapha sizabe sibuye ekhaya sidlalele so sasila into sizayiyenza so ukuthi sizibuye ekhaya sidingela izimoto izimoto ziyasenzelani sigibela amahanga izimoto lezo ziyasifikisa emzini yethu lezo zimoto siyacela lokho kumnanga kwakasihloni phela athi singabantu kalwisane lokuvuselela ilizwe kuphela ngabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Ngokusho kwezibalo zogatsha lwezamapholisa kule South Africa kusukela ngenyanga kaMfumfu kusiya kwekampalakazi nyakenye kudlongu lwabesifazana abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili 12,000 abafika izinkulungwane ezisithupha 6,000 kuleli nani badlungulwe ngabantu abebebathemba kulamakhulu abesifazana ababulekweyo ngalesi sikhathi katiki abanye bachaywe bachiywa bebangwa ezibi lokhu sekuthiye iningi labesifazane kwele South Africa lithithibele isizalwane sakwele South Africa unkosazana Nelly Nesitenze kuthe Studio 7 ukuthi kulusizi ukubona abesifazane bebulawa ngitsho nangabantu ababaziyo.
Most women are being killed by their husband because they have nowhere to go because they're depending on those husbands because they are the ones that provide. So
iningi labafazi bagcina bebulawa ngomkabo ngoba bethembele kuyo yonke into abayidingayo empilweni.
Try to have something that belongs to you, something that you use to provide for your children.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi abesifazane abavela kwamanye amazwe labo bathwele amagabha avuzayo.
Ngingathi njenge-hour unga uzwe nje sokuthiwa sekwenzeke okuthile kusenziwa ngobaba kwabesimame ekubeni kanti bona obaba ibona kumele basivikele. Bakithi bobaba siyacela, siyashweleza. Omama bafihleni ngaphansi kwamakhwapheno, hayi ukuthi libahlukumeze. Omama bacela ukunakekelwa, benakekelwa yini bobaba, hayi ukuthi libahlukumeze. Ngiyakhala, ngiyashweleza ngokwami ngithi no to gender-based violence.
Enkulumeni yakhe yesizwe lonyaka i-State of the Nation Address kanye lemhlanganweni okuhlose ukudinga indlela zokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane oqhutshwe ekupheleni komnyaka ka-2022, uMongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa uvumile ukuthi imizamo yonke enziwa okwamanje kayenelanga.
Despite our efforts, violence against women and children continues unabated in our country. Not a day goes by without a story in our newspapers.
Ubuhlukunyezwa lokubulawa kwabomama labantwana elizweni sekukubi ukuthi akutshoni ilanga kungenzekanga.
About a woman or a child that has lost their life or been abused in the most horrendous manner.
Okhokhele inhlelo ze-Gender Commission esabelweni sakwaZulu Natal unkosazana Zanele Ncwane uthi osekufuneka khathesi namacebo.
Ngesikhathi sibhekene nesihlava sesandulela ngculaza nengculaza, kwaba khona i-council eya-establishwa leyabizwa ngokuthi i-National Council. Nala kulokhu esibhekene nako, siyafisa ukuthi kube nale council, ngoba uma kukhona i-council, i-council le iyafandwa, ifakelwa imali ukuthi kwazi ukuthi kube yiyona ehamba phambili bomhlahlandlela. Sayinqoba kanjalo impi le sasibhekene nayo isandulela ngculaza nengculaza.
Ezinye zezinqumo ezithethwe emhlanganweni wendaba zabesifazane nyakenye zigoqela ukukhuthaza ilizwe lonke ukuthi lisukume lilwisane nokuhlukunyezwa kwabomama. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. UThuso ke lapho besipha udaba lokuthi ngesikhathi umhlaba uthakazelela inyanga yembali yabesifazana ngenyanga yona le ekambimbitho, ukwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekubachiye bedlela evalweni. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibhanga le-Reserve Bank seliqalisile ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni ngumfundisi Hubert Angel kulandela umfanekiso we-documentary ozasakazwa lamhlanje inhlanganiso yezindaba eseQatar eAl Jazeera. Enye inkokheli yebandla leMDC Alliance ele ibandla likhokhelwa umnomzana Douglas Munzura ithi lanqa lelibandla liphiwe inkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi ukuthi izathola kukhetho. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.